ngathi abantu abathi uhulumende sehlulekile ngabantu abalenjongo yabo abalayo, abantu abalenjongo yokugenqula uhulumende ngabantu abayiwo bona abantu abatsho njalo, yibo bona ababayenza izinto zibe nzima ngoba yibo abalawula, yibo abakhweza intengo, yibo ababona konke khonoko okwenzakalayo khonoko kubi kulethwa yibo, yibo abalimaza inhlelo zethu zonke zilinyazwa yibo befuna ukuthi behlulekise uhulumende, yibo ababombela uhulumende ukuthi akulalungelo loluntu, zonke izinto zonke ezenzakalayo ezingayisizo njalo bengcolisa uhulumende yibo bona abantu abanjalo. Yibo abalakho ukuthi amafutha kade sebekhuluma ukuthi amafutha akabonakali, kanti ngumbani ongaboniyo ukuthi siphuma ngapha emumeni onjani. Umumo lo esiphuma kiwo wecorona lo ubhazalalisa izinto, ubhazalalisa uhulumende, kwehlulekisa uhulumende bona abakhona mhlaba wonke jikelele. Kodwa ke ukhangele phela, thina vele emumeni wethu kade singabantu esidodombelayo, umkhonomi wethu kawumanga kuhle, kodwa ngaze siphinde sitshaywa yikorona. Kungani imikhonomi eme kuhle njani? Ingani iyasadalala kathi singokutshaywa yikorona? Thina singobani thina esingasala singatshayekanga emumeni onzima kangaka? Asivumeni ukuthi into azimanga kuhle ngomumo esikiwo, umumo wekorona yoyenza into zethu zibe nzima, kodwa kuzadlula lokhu.